njengabezempila kahle bangayiwabhongubhonga manje ngendiindi bathi sebefuna ukuvikela umkhuhlane lowo bengatholanga ukugcwayisisa okujulileyo ukubanike imibono ngokuqakatheka ukuthi sivikele lowo mkhuhlane. So mina ngilethemba ukuthi abezempila kahle uMinister Kwarunyatwa bahambile bayacubungula babona kuqakathekile ukuthi sivikele abantwana njengoba ngitshile phambilini ukuthi umkhuhlane wesivikenza ungani usumemetheka kuleli liza. Ngazi ukuthi umemethiswa ukuthi uvele ukhona kumbe usumemethiswa ngokuthi omama sebekwazi ukuthi umkhuhlane lo umele welatshwa. Ngithika ugoqele wonke umntwana oyinkazana ukwenzela ukuthi bangazi bangena kudubo oselungena ngonina labogogo wabo ngokuthi babengakwazi. Nxa vele ukhuluma ngendaba yesitho sikamama esintwini kuyazila. So yikho ubona ukuthi iningi lethu sasinganelisi ukuthi sambe kudokotela ayesikhanyela into eqakathekileyo yokuvikela nanokwelapha ngokubelapha esikhathini eziningi akusesakwanelisa kugcina kubulala umama.
Udaba lolu lake laluhluza yini ephalamende njengoba sibonta silo daba olutsha njalo lonke lavumelana ukuthi ngumbono omuhle?
Yes, lake lahluzwa ephalamende. Kodwa inkiba khona ngodaba le-physics cancer kakuzange ukuthi care. So mina esami isifiso sokuqala ngesokuthi siqalise ukufundisa omama ngodaba le-physics cancer kuphuma emaradiweni, ema-TV, kuma-newspaper. Njalo ugatsha lezempilakahle lungene kuzulu lufundisa uzulu ngodaba nalolu ukwenzela ukuthi nanxa omama sebehlezi babezele bekwazi ukuthi into amele bazinqabele kizo zathi umyenzibeyenze njani ngoba nxa singaqiqanisanga ngakho abanye umama bayebengakwazi. So kumele abengatha zempilakahle bayefika abagcini bezigaba induna dabosobhuku baxoxisane nabo ukwenzela ukuthi banelise ukuyafikela abantu babo bebazisa ngalo umkhuhlane kungaze kwaba kuthiwa imivilo ngoba isito sikamama akumelanga sikhulunye ebandla.